Okokuqala vele esikubona sonke siwazi ukuthi it's not within the constitution, and the constitution esayenzayo siyibiza ngokuthi i-constitution yabantu, it's a people driven constitution, but safaka savumelana njengabantu ukuthi sifuna iparlament yethu ingene abantu abanje, kuhlale abantu abanje. Baya bangezelela eyabomama okwakungekho within ama-constitutions afakwa ngabantu, kwakunoble lokhana kwazisise ngoba omama bayicomplaint balutshwane. But kathesi ukuthi lo umuntu sokumele azefakwa angene laye abe ephalamenti, ayisikho kwakhulunywa ngabantu. That into yokuqala eqakathekileyo, i-constitution esayenza aye abantu abazange bakucabange khonokho, abazange bakufisa. Okwesibili, ama-opposition leaders ethu akhompitha befuna ukulida i-state, bafuna ukukhokhela i-state nothi kuye ephalamenti. Akufanani le-Britain, akufanani le-South Africa okuhamba nge-proportional representation. Yikho ama-leaders amanye ama-opposition etholakala ekhona ephalamenti because bangene nge-proportional representation, but laba bangena ngokuthi abantu bazikhethele ukuthi sifuna ubani lo bani lo bani lo bani.
Ye, mnumzana Moyo, wena ubona njani udaba lona?
Ngiyabonga kakhulu. Okuningi sekuthintile ubaba ufuzwayo ukuthi okokuqala into leyo kayikho ku-constitution. Ngizabuyela emuva kancane ngithi mina ama-arrangements wonke ayenziweyo elizweni leZimbabwe kusukisela ku-Lancaster House Agreement kubuya ku-1987 Inter Code, so kufa abantu bakithi ngombhuqazwe, kubuya ku-2008 ku-Government of National Unity, kubuya ku-17 November last year uMnangagwa engena ngekhulu, kuzofika kathesi ekhethweni lona leli osoluzozala ukuthi kuthiwe kuzaba lo leader we-opposition e-parliament. Ngama-arrangements engingathi mina ngesilungu abuya by default, not because kuzonceda an ordinary person on the street, but kuzonceda kuphela bona labo okuyabe kuthiwa yibo abazathola khona lokho kumele kwenzakale ngaleso sikhathi. And njalo siyakwazi ukuthi nxa kuthiwa kuzaba lo leader we-opposition e-parliamente, umuntu okukhulunywa ngaye kade sivele nguNelson Chamisa, mhlawumbe onguye okhale kakhulu ngokuthi urojiwe ku-presidential election. Engicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzama ukumthulisa ukuthi kufanele umntwana omkatsileyo umkatsela ukungezwa, wasubonta umntana amseqhubeke lokho ekhala, ubusumthulisa ngesiwithi kunguwo ovele wamenza futhi ukuthi ekhale. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi i-arrangement leyi njengoba ethilo okafuzwayo aso arrangement eyenziwe ngoba kulento ezabenefit abantu, i-arrangement eyenzelwe nje ukuthulisa abanye abantu ibasayilense kudivethe i-attention yalokhu okuyikho kumqoka. Uzananzela futhi uMnangagwa uzama ukudinga usekelo lwamazwe omhlaba ikakhulu ama-western countries.
Mnumzana Fuzwayo, njengokutsho kukamnumzana Charamba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, ukubona njani nxa kuyukuthi kungalungiswa kathesi, kungalungiselwa okwakathesi kodwa wamalangaza?
Hayi, uTharamba duma ubone ngani nxa ikhuluma lathi ukhuluma labantwana abazeli izolo ngamanga obvious wona lawo esiwabonayo sonke sangafisayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzelwani, wonke kuyasasa ukuthi no lokhu kwenzela ukuthulisa uChamisa kuphela, ayikho enye into afuna ukukhuluma ngayo. And we know ukuthi usathi ku-2023 izinto zingatshintsha, kuyaphela kwiyinto khona lokho. Akula difference le-position ka-Prime Minister laliyakhriyethela uMorgan Tsvangirai that time. So ukuthathi yena yinto eyenzela ukuthi le yi-permanent arrangement, hayi akulaqinise elinjalo. Kumbe ucabanga ukuthi izanu izakhiwa ngo-2023 bese siba yibo abayi-opposition enkulu bese besifaka umuntu wabo phakathi, but still hayi angadlali ngengqondo zethu. We know ukuthi khona lokhu kwenzelweni, ayisile iqiniso lelo alikhulumayo.
Mnumzana Moyo, amabandla amanye amele athathe nyathelo bani ukuze udaba lolu lungakhanywa ngani kulungiselwa yena uChamisa kuphela?
Udaba lolu luyahlupha baba Gandhi ngoba okokuqala vele ama-opposition ikakhulu lapha eZimbabwe kungani kuzaba nzima ukuthi kube lento esingathi izayenziwa isenzela ukuthi labazabuya ngelinye ilanga bathole kuthiwa kulomthetho olandelwayo. Ngoba okokuqala kuzananzela ukuthi ama-opposition amaningi onala akade ekhona ngibela contest layer ama-elections ngabantu abake basebenza ndawonye, ikakhulu abantu abaningi basuke babhazukana beku-MDC. Ngokunjalo engikucabangayo ukuthi uhulumende weZANU-PF uyakwazi ukuthi kaningi abantu beZimbabwe babuseka lula nge-divide and rule, not ukuthi ngesisekelo sokuthi kuzo benefit abantu abathize. So ngokunjalo ngicabanga ukuthi akulanto enkulu ezakhinja uthilo ufuzwayo futhi ukuthi i-same arrangement efana leyayenzelwa uTsvangirai nge-DNU e-government.